usutheni nangoba phela ngiyabakhethi uyabona isiphophete ayada show
ngoba yesu ngimlandele sikubuku ngoba ngimlandele sikubuku kuthi yesu ngimlandele sikubuku bubu ebubu ngoba yesu ngimlandele sikubuku ngoba ngimlandele sikubuku kuthi yesu ngimlandele sikubuku ngoba ngimlandele